ngithona njani izindaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba ngijone lendaba igama lami uChris Gandhi. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Moses Nhlanhla Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Okokuqala, ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Hayi, ngiyabonga baba Gandhi, ngiyabonga ukwamukelwa.
Ungasicela ukuthi umumo unjani ngemva kwembiko yokuthi amalanga ukuthi amaphepha awokuhlala kumbusebenza okusemthethweni khona ngapho kwele South Africa asengezelelwe?
Umumo awutshintshanga baba Gandhi. Abantu nje kube lokuthabisa abantu okuncane ukuthi sokwengezelela. Nxa kusengezelelwa nge-6 months, i-6 months leyana abanye ama-employer athi wona ngeke sikusayinise i-contract e-6 months. Futhi ke bekwenza khona lokhu uhulumende senza lokhu i-Home Affairs ibingenzela ukuthi isiza abantu, kodwa ibilokhuza ibiphendula ekubone kubhalwe ku-affidavit yalezi nhlanganiso ezihambisa uhulumende e-court. Yasibona ukuthi bakhulume ngokuthi isikhathi sibe sifitshane, into ezifana lazo nalezo. Njalo balamacebo okuthi batshintshe i-immigration law ngokuphela kwawo nalumnyaka. So ke lokhuyana okuyinto ayisiyo into okungathi kuthiwa kumbe intshintsheni yindlela yokuthi uhulumende angadliwa kukhothi case le ezangena mhlaka 5 kusiya ku-7 October.
Manje nxa sikhangela umumo wona lo, bakhona yini osuzwile ukuthi bagcina bephenduka ekhaya ngenxa yokuma kwezinto?
Abantu bayaphenduka ekhaya, kodwa nje ukuthi kwesinye isikhathi kungabe kungaphuma ngezindabeni. Ungakhangela lapha ezindaweni esihlala kuzo, abantu abaningi abasasebenzi. Abantu abaningi abasasebenzi, abantu abaningi sebesehluleka ukubhadala ama-rent. So into abayenzayo kunje, nxa sekungehlule, ngithatha isikhwama sami ngingena ebhasini ngihambe. Bayahamba abanye, abanye basasala lokho belethemba lokuthi enxa kungatshintsha kuthiwe sokuapply-eka, ngoba izinto abazifunayo ku-apply-eni kwakhona zinzima kakhulu. Labaqhathi ukuthi baliphe lawo maphepha khona into ezifunekayo ziningi kakhulu futhi zinzima. So labo bacina ukuthi baphephe ikuhlupho lwakhona umqhatshi uyala kwesikhathi ukuthi akubhaleki. So ke ngamafitshane yebakhona abahambayo.
Wona umumo walabo abathi bona abeZimbabwe basuke abafana labo Dudula unjani? Belokhu befuna yini ukuxotsha abantu beZimbabwe?
Kulamalanga bathule, kungathi nje kuthule, yilokho abantu abangakubiza ngokuthi uneasy calm. Ukuthi kuyabe kungala kuthula loba kuyikuthi kungela muntu otshayiweyo kumbeni wenziwani. Ngoba okwenza bangathi bathule kube yindaba yokukhuluma ngama-court. Even le operation Dudula ibingathithi layo ifuna ukuthi iyefaka amalawyer abo nxa kuzakhulunywa indaba le ehanjiswe e-court yiZimbabwe Immigration Federation lelokhuzeni lale iHelen Suzman Foundation labo Simba Chitani. So kuthi ukuthi basamelele ukuthi beze khona, kodwa ungachecka i-social media yikho lapho othola khona i-violence eningi ukuthi baye besala beSimba phansi ukuthi vele abantu bangavunyelwa ukuthi bathola amaphepha, ngoba bayabambanisa ukuthi kuthi abantu ngama illegal immigrants. Labantu abalamaphepha uhulumende afuna ukuba rob abancike sebesenziwa ukuthi ngama illegal immigrants. So lokho akukatshintshi lokho.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngiyabonga, ngivalelisa abalaleli ngokubabingelela ukuthi linjani, sithemba liyaphila. Siyabonga.
Lo-ke bekungumnumzana Moses Nhlanhla Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gandhi, asidibane njalo ngeviki ezayo. Lilani.